akula indo esithabelayo akula indo esithokozisayo ngoba khonoko abakuyenzileyo akusho ukuthi basingezelele imali yokusiqabela amanga besirobha ngoba into esiyifunayo from kudala yile yokuthi basinike imali kade siyihola kudala minimum of $500 kubabalisi ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama RTGS dollars engahambelaniyo le mali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo ngoba into esiyifunayo yi-500 minimum $500 minimum salary kubabalisi not lokho abakwenzileyo lokho yikusithethisa yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi akusekuba nokutshengisela yini kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukuthengisela siyathengisela sibili ngomuvulo ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna ngendlela esiyikhangeleleyo ngoba singahlanganisa 50% yona leyi nge-$75 yona leyi COVID allowance esiyibiza ukuthi i-face powder allowance ngoba kayihlali konke lokhu akudluli $120. So ukuthengisela siyathengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo $500 ngenyanga minimum kubabalisi. Into zonke ezithengiswayo sezithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama-rentals sokufunakala ama-US dollar 20 to 15 US dollars. Ukugada ichova emgwaqweni ukusuka koBulawayo usiye indawo esifana neLewange sokufunakala ama-15 US dollars. So khonoko abatshona besithi basingezelela imali besinika RTGS dollars akumncedi ngalutho ngoba ama-price ayebeloku egijimisana ngama-rate ama-US dollar. So i-solution yikusiholisa ngama-US dollars kuphela, $500 minimum salary.